esintwini sakithi kule iregion lapha kule isigodlo sakwaBulawayo kuthiwa ukubona kanye yikubona kabili. Ngabe sizwa ngento okuthiwa kuzokwenza umbuthano othiwa kuyademonstrathwa kuzokwenza ukuthi kuthiwa sebehle besethuka umfanekiso wokuqala ofikayo kibo yisehlakalo abasibonileyo ngozibandlela lapho kwenzakale khona isiga into yakazezakala esigodleni sakwaBulawayo ukuthi ubonakale kutshiswa izinto, kutshiswa ama-properties, izitolo zigqekezwa kusenzwa. Ngaleyo ndlela izakhamizi vele lokhu ezihlezi zisemvalweni.
Sike saxoxa labab-NDC besithi ukutshengisela kwakuqala kwakungaxoxwanga yibo, okwabo kwande ukuba lokuthula.
Into esidanisayo thina njengezakhamizi kasiyalanga idemo yokuthi kumbe ngxaki iqoqwe i-NDC. Into esivele singasayifuni kobulawayo yinto okuthiwa yidemo sisenziwa yikuthi lokhu esikubonileyo. Ngoba la izolo kwathi kwenzakile kunjalo amaqoqi bakhona basuka banyamalala kusela muntu obabonayo nxa abantu sebephakathi kokudubeka sebenjalo. Ngoba into okufanele ukuthi izwisiseke lapha ukuthi abamabhizinisi kobulawayo, omunye umuntu nxa ebulala ibhizinisi kobulawayo yena ngabe sithi yena ukhawulise umnikazi webhizinisi. Yebo, ye umnikazi webhizinisi laye ukhawulile ngoba ibhizinisi yakhe laye lapho afanele aphile khona. Kodwa ibhizinisi lethu kufanele sazayo lesiyikhumbule ukuthi ibhizinisi ekobulawayo iyi-service provider ebantwini bakobulawayo, iyindingeko empilweni zabantu. Nxa i-service leyana isi-affected isibuliwe ngaleyo ndlela, abantu abadubekayo usuffer the most ngabahlali bakobulawayo. Ngikhuluma ngisenze nje isibonelo esezakeleyo ngozibandlela. Abantu bathola nzima, wafica abantu sebelayina belayina ukuthi bathenge izinto sebe abantu sokuyisiminye eminye. Kodwa ekuhlaleni kwabo phakathi kwemizi ngale kusho ngenxa sokutshisiwa amashophu kwathini ethinye izinto. Wona lawana amashophu futhi abetshisiwe Bulawayo sezasiyana esandeyini. Kunezakhamizi eziyizisebenzi khona phandle labo beyayiqhwali affected sebelahlekwe imisebenzi sokuthenini kakuzela abantu ababo sebelamba ngoba nxa ubulala lapho umuntu umthombo wakhe ngisini yakhe lapho alima khona impilo vele isizima.
Izakhamizi zithini ke zona ngomnotho welizwe zifuna lulungiswe njani lolu daba nxa ukutshengisela kungasikho
okuleazi angazi ukuthi kuya kumestridini utshisha izinto usenzani kulungisa njani umnotho welizwe. Into enkulu thina abanye bethu esikhule ngaphansi kwenkwafa zezinkokeli esezatshayo oJoshua Nkomo sazi ukuthi into noma isizini sinjani hlalani phansi likhulumisane lidinga indlela olecebo lokuthi ngoba indaba yomkhonomo welizwe leZimbabwe iyingqobo yomuntu wonke oseZimbabwe ukuthi kathi sithi senzeni njani. Sithi thina ngulowo lalowo kabweli wakungqondo siyihlanganiseni ingqondo yethu sihamba sezenjani ngaso kuthi bese sibonani indlela nxa singahlalisana phasi sikhulumisane amasu azaphuma khonapho kudingakala ukuthi senze kanjani. Ngeqiniso ithi mina ukuya kuma esitridini sigijime ngitshone ngihlabela ngumuntu egida kambe kuyawulungisa na umnotho welizwe. Silabameli esabakhethayo ezweni kele ukuthi basimele laphana lalaphana yibo abantu okufanele sibatshele ukuthi izinto zizima. Lelo liqiniso, into zizima, akula muntu ofuna ukukubalekela. Into zizima, umnotho wethu elize kwawumanga kuhle. Kodwa abameli bethu labo esabathi bona kabangene basithungamele basuke yibo kufanele sibatshele ukuthi kabathini izindlela kudinga sithi izindlela ukuthi kulungiswe njani. Kodwa ngase sisithi thina bese ukuthiwa simuveni ndlazothi kasidemonstrateni okuthi ngalawo ma-demonstration sibonakale kubhidlizwa futhi wona lowo ilizwe ethu elivile lingamanga kuhle siye sibhidlize belithi lokho okukhona nambonani yithi zakhamizi zisithi hhayi bani akusincedisi lokhu ngoba njalo futhi asikakuboni ukudemonstrata osukeke kwaletha umvuzo ebantwini okwaletha isithwala kwasifaka phezu kwetafula labantu.